Uzulu weZimbabwe ovele ebhekane lobunzima obangelwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe usevelwe ngumthwalo omutsha wokuthenga ama-mask lama-gloves okuzivikela kalula kwabaningi ngoba ifuna idola leMelika. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Nonhlanhla Ngwenya uthi idola leMelika imali eningi kakhulu engatholwa ngumuntu lula.
Ama-mask ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo 3 US dollars. Abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi 6 US dollars and ileyo intengo ephezulu kakhulu abantu abaningi angeke bayikwanise. Uhulumende maye ngakwanisa ukuthi kumbancedise ngayiphi indlela yokuthi abantu bethole ama-maski angithemba lapho bengabe bencedisile kakhulu.
Esinye sakamuzi umnumzana Masha Uboya uthi abaningi abakwazi ukuthi amamaski ayiwo asebenza ukuvikela umkhuhlane wapi.
I-challenge esilayo as citizens is that i-awareness yamamaski ayikho gcizelele, asikwazi ukuthi amamaski siyawathola ngapi, njalo into engingangikhona ayimalini, njalo ukuthi amamaski amahle angikhona abesebenza ukuthi sivikele iwaphi, asikwazi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Tafaza Chikandiwa othi imali abayiholayo kayeneli ukuthenga lawa mamaski.
Thina njengoZulu okuqala ukuthi asilalwazi ukuthi amamaski lawa atholakala ngathi. Owesibili ngokuthi vele thina imali yokuthenga amamaski asikayitholi and asiyitholi ngenxa yokuthi abesebenza khona vele asiholi kangako. So sicabanga ukuthi uhulumende besicela ukuthi nawe asincedisa sibi lalabanye abakwanisa ukuncedisa ukuthi bengenele endabeni leyo ukuthi ukuze sithole amamaski lathi sikwanise ukuvikela kuleyo corona leyo. So asikwazi ukuthi okwakathesi kungayenziwa njani.
Kodwa omunye osebenzela esibhedlela seHarare unkosikazi Zandile Magwanyata uthi ubona emsebenzini sephiwa amamaski lawa kodwa uphinde wathi abanye kabasawatholi.
Mina imaski ngilayo, ngisebenza esibhedlela, so basinikile amamaski, basinikile ama-sanitizer silako kunye khonokho amaski siyawagqoka silako sibili. Esitolo mina akhona ama-sanitizer but ngangisephiyela asawukhona amamaski akhona ezitolo. Uthi imali namangwazi nangaphova free.
Unobhala wabona ngezempilakahle kubandla le-MDC umnumzana Henry Matsorela uthi uhulumende kumele abone ukuthi uZulu wonke uyawathola lawa mamaski ukuze abayanga bangasaleli kumizamo yokulwisana nalo mkhuhlaneni.
But in an emergency situation like we are,
udubo esikulo ukuzilungisela njengelizwe kuthi ukuba kumele sithenge lezi zinto ukuze wonke umuntu ongumnyama nesikhulu elelise ukuzivikela. Amamaski aqakathekile kulabo abakhwehlelayo ukuze kungathelelwana igciwane. Kumele amamaski lawa abe khona ukuze avikele wonke umuntu ongelalo igciwane.
Who does not have the infection already.
Umnumzana Nick Mangwana okhulumela uhulumende walile ukukhuluma ngalolu daba uthi udokotela omkhulu kulolu hlelo eHarare udokotela Prosper Chonzi uthe uzaphendula kodwa akasaphendulanga ngesikhathi 2-7 semoyeni. Okwamanje kulabantu ababili asebefunyane belegciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe futhi oyedwa umnumzana Zororo Makamba uhle waba ngokuqala ukubulawa yileli gciwane elizweni. Kusenjalo imuli omunye isilobe incwadi isola indlela uMakamba agcine ngayo esibhedlela se-Hawkins lapho abathi kakula michina yokulondoloza impilo yalabo abayabe belegciwane. Uhulumende usethule umthetho oleziqondiso ezalisa abantu ukubuthana loba esililweni emtshadweni lakwezinye indawo emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.